Abantu abakho sefu ngalo hulumeni okhona ngoba kakhulu kakhulu sikhuluma ngabantu abazimiseleyo ukuthengisa inkululeko yabantu benike abangani babo indawo. Kakusiyo into yokuqala leyo, ngakhumbula la last year kuye kwaba lesikhathi lapho dazesithi abantu sokufuza ukuthi into zamaplazi lezi kwaze kwakhononwa kakhulu esengani sefuna ukukubisela emuva. Ubaba yena kakhulu esingakutsho yikuthi yena usebenzelana labancindezeli, uyifront yabancindezeli, inkululeko yabantu abansundu, especially the minority are at risk. Abantu bona laba abahlukunyezwayo i-minority and i-constitution itakuprotect ama-rights ama-minority, but yena kakhulu kakhulu uzikhangelela abantu bakibo abemaswingo ebesekhangela labangani bakhe laba balezi mali. So kambona ukuthi vele i-minority isefu isezandleni zikababa lomo, and especially uma kungabuya abantu abalezi mali ukhanya eqakathekisa kakhulu abantu abalezi mali. And kangikhole ukuthi kathesi engatshintsha ye ikakhulume sesesabela ivoti, kodwa uma kuyukuthi babanike imali kakahle kamboni abantu laba bazaswela indawo yokuhlala, ngoba thina liyasuswa lithi lisusiwe lapho da lihleli khona emanxweni aboyihlomkhulu kufakwe umuntu oyedwa, lina lingakhangeleli indawo uthi kuzabona becine bengasakhangelani.
Ukudodolwa kwabantu laba ubona kuzaphazamisa impilo zabo ngayiphi indlela?
Impilo yomuntu onsundu ukuthi ecente indawo ayithuthukise ayakhi, uma kuzavuka kuthweli yasuswa. Asikhangela abantu abasuswa kusakhiwa idamu letoko emkhosi, asikhangela abantu abasuswa emarange. Iningi labo kugcina abanye bengasakhelwanga phezu kwalokho elabele kuthenjisiwe, ngoba ngiyakhumbula ivini bona labana abantu ababekhitshwa ngento ka-Rattenberg, because into lekayiqali uyathola ukuthi abantu baningi babelokhu bekhala ngokuthi babakatholi indawo ama expenses abasebenzisa becenta indawo besakha, kuyabe kuthe besuswa kwathiwa lizabe compensatory lizakhelwe, but uma sebesukile kaningi ningi kakwenzakali khonokho. So mbona ngazathi other than ukuthi besuswe kube be-attached to their ancestral land lama-spirituals, because abantu abamnyama vele anti siyabesikhola ukuthi lapho kulele khona ubaba mkhulu, okulele khona ubaba nawe ndageni sahamba sisiyacema ngcwabeni angikhona. So uma selisusiwe lajikelwa kwezinye indawo, obviously sokulidithachile and lisiyafakwe kwelinye igangeni elingalaziyo inxa ngumhlabathi yabo ungavundanga, njengoba umhlabathi phela kawandi.